So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Elingali vuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-26 zibandlela 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ngambe ukungavumelani ngohlelo lwe-delimitation kwamalunga ebandla leZANU-PF kungakutshengisa na ukuthi leli bandla lilamaqhubu amabili.
La maboundary akhona imingcwele yadwetshwayo iyaveza mgceke ukuthi kwakulokugangathile okwakumele kwenziwe ukuze ihlekana kumbe ngithi faction eyinye ezanu-PF iphumele.
Abebandla lezanu-PF labe-CCC sebamukele ngembono etshiyeneyo impumela yophenyo eveza ukuthi eleZimbabwe elinye lamazwe awezwekazi le-Afrika aqhubeka esephula amalungelo kaZulu ngendlela esabekayo.
Ukuthi ukuba bakhangele abantu abaningathi abezanu-PF esikwaziyo ukuthi noma siyi-ruling party kodwa umthetho othi wona nxa ufuna ukuhlangana labantu kuya lo mhlangano kumele uyocela imvumo emaphoyiseni kumbe ubazise.
Umanyano we-SADC wethula umbiko usola ukubulawa kwegqwetha ebelulwela ilungelo loluntu eSwatini umnumzana Thulani Maseko ngabantu abangaziwayo.
Iyaqasha ena-national la Alpine South Africa lapha leyo bachumene kakhulu ne-apartheid ikakhulu the-South Club base-squad bebeyibizwa ngomnumzana Mthulani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla sisungula indaba zethu zekuseni ngohlelo lapho esixoxa khona ngokhetho oluzayo. Asambeni siyevota.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivotele.
Kambe ukungavumelani ngohlelo lwe-delimitation kwamalunga ebandla leZANU-PF kungakutshengisa na ukuthi leli bandla lilamaqhubu amabili. Kodwa abebandla leZANU-PF bayalandula imbiko le besithi ibandla lalo libumanyene njalo lisekela umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa bakhona abathi amaqhuku amabili elinye lisekela uMnangagwa kuthi elinye likhokhelwa ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Sixoxe lo sakhulayo webandla le-CCC umnumzana Decent Bajila ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhlelo lolu olwe-delimitation lwadalwa ngendlela yokuthi elinye ihlekana labantu eliphakathi kwebandla leZANU-PF linqobe abanye abaphakathi khonapha abangavumelani labo. Laphinda ladalwa futhi ekuthini lona ibandla leZANU-PF linqobe amabandla aphikisayo. Yiyo indlela okwadalwa ngayo. Ungananzelela inhlanganiso yesizimele zodwa lamanye amabandla aphikisayo lama-churchi lezinto una okubizwa ngesikhiwa kuthiwe ngama-stakeholders kwakumele ukuthi bebe siyabuzwa ukuthi babona njani ngalokho. Akula ngitsho lesikhathi esisodwa lapho ababuzwa khona, sabona ireport yakhona isiphumile okuveza ukuthi le into ayenziwanga ngokusemthethweni, ayenziwanga ngokuhle. La maboundary akhona imingcwele yadwetshwayo iyaveza mgceke ukuthi kwakulokugangathile okwakumele kwenziwe ukuze ihlekana kumbe ngithi faction eyinye ezanu-PF iphumele.
Kodwa siyezwa layo iZANU-PF ingani ayayisamukeli kuhle uhlelo lolo olwe-delimitation, iyakhalaza layo. Kungakutshengisani lokho?
Yebo, kunjalo sibili. Kulehlekana leZANU-PF elingavumelani lale i-report, kulehlekana elivumelana layo. Ngoba le i-report ibhalwe ngendlela yokuthi kube le faction yeZANU-PF ephumelelayo kube leyinye engaphumeleliyo. Umthetho awulandelwa, yikho idala ingxabano phakathi kwesizwe, idala ingxabano phakathi kwebandla elizandile.
Hello ke ngumnumzana Decent Bajila isiphathamandla sebandla lesiCC kugajalo abasakhulayo. Lokhu sikudaba lwezokhetho ibandla lezanu PF lona selikusibanga esikude ekukhankaseleni ukhetho. Ngesizwe umgcini sihlalo webandla lezanu PF esigabeni seMathembeleland South umnumzana Mangaliso Ndlovu ekhuluma emsakazweni weZBC.
Sile responsibility to deliver on this mandate. I mandate e thunderous victory e ZANU PF, thunderous victory ka President Edim Nangagwa, nxa sisiya kuma elections aka 2023. But ukuze lokhu senelise ukuthi sikwenze, my comrades, we cannot be visible ngokuthi sibe siphuma kuma WhatsApp sisithi sesilontshe lokhu for ED, lokhu for ED. We need to be visible kuma structures esikiwo, we need to be visible kuma groups esikiwo, sazakala ukuthi yithi i-leadership, kodwa nxa ngiyifama for ED ngimeleleni.
Lawo ke ngamazwi omgcini sihlalo webandla lezanu PF esigabeni seMathembeleland South umnumzana Mangaliso Ndlovu ekhuluma emsakazweni weZBC izolo. Abebandla lesiCC bathi basalinde ukwethulwa kwelanga lokhetho andivana basungule umkhankaso wokhetho obalulekileyo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele inkulu.
Abebandla lezanu PF labebandla lesiCC sebemukele imbono ethiyeneyo impumela yophenyo olwenziwe inhlanganiso yeMo Ibrahim Foundation eveza ukuthi eZimbabwe ngelinye lamazwe awezwekazi leAfrika aqhubeka esephula amalungelo kaZulu ngendlela esabekayo. Limpumela yethulo izolo njalo uphenyo lolu belukhangela okwenzakale emazweni eAfrika kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiya ku-2021. Amanye amazwe akusibaya sinye leZimbabwe yakoqela ele Uganda, Algeria, Togo, Senegal, Rwanda lamanye. Kodwa lolu phenyo luthi isimo sezenotho siya sithuthuka. Lesomvikela laso bathi ndawonye lokuhlonitshwa kwemithetho yelizwe nguhulumende i-security and rule of law lakho kuyathuthuka. Lolu phenyo luthi njalo uhulumende weZimbabwe useqhuba umsebenzi ngendlela ecacayo i-transparency and accountability kulandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe embusweni libutho ngomnyaka ka-2017. Kundlela umongameli Emerson Mnangagwa abusa ngayo uphenyo lolu luthi eZimbabwe lihlezi kuzinga lamachumi amabili lasitshiyagalolunye 29 phakathi kwamazwe wonke awezwekazi leAfrika angamachumi amahlanu lane 54 njalo luthi umbuso omuhle uya ugugudeka eZimbabwe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga lesiCC umnumzana Bednico Bebe yena othi lanxa evumelana lophenyo lolu kudaba lokwephulwa kwamalungelo eZimbabwe kavumelane lalo kundaba zokuhlonitshwa kwemithetho yelizwe.
Ngiyavumelana labo kakhulu ukuthi nxa besithi kuma-human rights eZimbabwe ngelinye yamazwe ehlukuluza ilungelo labantu kakhulu. Iqiniso lokuthi abantu bahlukuluza impilo labo babavunyelwa ukuthi baphume ngendlela ekhululekileyo, babavunyelwa ukuthi bahlangane bakhulume ngezipolitiki, babavunyelwa ukuthi bachothoze uhulumende. Lokho kungahlukuluza kakhulu-ke ama-human rights. But bese ngisithi mina lapho bathi bona i-security and rule of law, ngibona ngani lesi statement asihlanganise ngendlela esingani thina abantu bezibabha asezivumelane labo. Ikakhulu mina ngoba ngiyazi ukuthi kweze-security yebo yengathi hhayi ngathi kule improvement ngoba sibefuna-ke nxa kuyukuthi kwezigangi-ke ezingasozo zamapolitiki amapolisa ethu ayaphanga azibambe izigande zakhala isikhathi esidinga kanjani. But bese ngithi ke lolosulo lapha mngangidangizule kanibawo bekuthi bathi uma bethi lolosulo is improved ngoba-ke lolosulo ilandela komthetho. Umthetho kawulandela ezimbabwe ngoba nxa kuyukuthi umthetho uyalandela akufanelanga sibone kubuswa abantu abaezepolitiki kuphela terms of opposition kodwa ubone abe-ruling party besona kodwa bengabotshwa khona kuphela kuyatshengisa-ke ukuthi in terms of i-rule of law hhayi izimbabwe ngibona ngani ilo semuva kakhulu ngoba kuningi kakhulu abakwenzayo okwesula umthetho. Bese ngibuya-ke futhi kulokho kwesithathu lapha abasekhona human development. Bonani-ke i-human development yebo yena ngatho njalo bonani ngokwakudala lokhuya ngoba ungakhangela-ke into eyenzakalayo kaphesi ezimbabwe ukuthi-ke labo abafanisa ukuthi baye esikoleni ngabantu-ke abazisebenzela nzima uzafika ukuthi ezimbabwe uyabhadalwa from primary level ngathi mina ngithi mina from i-ECD kuze kuyefika i-university abazali bayo bebhadalela abantu babo nezindlela-ke sebebhadala abantu babo sibabona abaningi kakhulu bephuma besiya-ke emazweni akula sandla sikahulumende ngitsho lesisodwa nxa sikhuluma ngo-human development abantu bazenzela not uhulumende.
Ithi njalo linhlanganiso bababhebhe yebo amalungelo ayephulwa nguhulumende weZimbabwe kodwa ithi sokulobuvelo kundlela ilizwe elibuswa ngayo selokhe kukhitshwe umgabe embusweni.
Hayi mina kamvumelani lapho ngabolabo ngakhonokho ngoba abona futhi bahambe babuza iziphathamandla zikahulumende zibabhalela amaripoti sebesinike iripoti ebhalwe nguhulumende. Leyi ripoti enjalo sinesifika lapha eZimbabwe ngabe sivumelana lawo ngoba indlela esigqibeka ngayo esihawundi ngayo izinto ezingabambekile ngayo imali yayikhona ibinda i-R T G S engabambeki ngayo so kuyabe kuthiwa okungcono yiputi khona.
Lo ke ngumnumzana Bednico Bhebhe oyibandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa LCCC. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma laye othi lanxa kukhona avumelana lakho kavume ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni.
Okokuqala kumele ubone ukuphikisana kwesekileyo okhuluma ngayo uthi ngapha bathi hhayi i-rule of law ikhwelile esibili kuyabanjwa pho na i-rule of law ibanjwa ama-human rights abuse wona abe sengena ngabelini aseshoda sonke siyakwazi kube ngumnyaka olapho ozoba kona lokhetho samongameli zabedane beparlamende namakhansela so lapho umuntu kekuthiwenzame ukuthi athi p m tikumbesibile kwaba ukuthi andisipeke into navele nxa ukhetho besolubuya kuthi into navele izimbabwe ibile kudlakudlaku ngokungela uhlonipha kwama-rights abantu yikho ubona abantu benzenjalo kube yinoezam p m besisaba kade behlukunyeza lento ezifana nazo nalezo. Iqiniso eliphelelayo likhona ukuthi izimbabwe isekuthuthukeni kathesini ngalesi sikhathi ngoba umongameli wayo lo hulumende wakhe lebandla elibusayo sonke sivumelene ukubana sikhangele ukuthuthuka kwemkhonomi ukudlula yonke into kamengimengi thishala siku-political gear kodwa umongameli ubaba u-ebnangaa ubuthele naye abekhipheni amajazi epolitiki la siye sigqoke amajazi okuthuthukisa okuvuselela umkhonomi yikho ubona into zonke zathi zenza infrastructural development ukulungisa amagesi ewange ngale amadamu sathiwa labantu amazabe khona konke lokwana kuyinto yokuthi kufuna ukuvuselela umkhonomi wezimbabwe. So lokho ukuthi yena akulama human rights abuse kana ngokwawo abazikhulumelayo nje befuna ukungimorisa bezame ukudinga ukuthi kona bacaze ngani nxa sebedliwe.
Kodwa omunye engathi kundaba zamalungelo ugwalo lolu uphenyo lolu luyitshaya ekhaleni ngoba siyabona nje amalunga e-TCC ayabotshwa agcwele ejele obaba uSikhala kanye labo Amos Chibaya labanye kodwa abebandla lenu babuchuma esikhathini esiningi asikaze sibone kubotshwa lo yedwa kuthiwa wenze umhlangano ngaphandle komthetho.
Okuqakathekileyo yikugcina umthetho khona kwanabe sibi kona eZimbabwe i-rule of law iyakhwela kutho ukuthi bakhangele abantu abaningi ngathi abezalo esikwaziyo ukuthi noma si-ruling party
kodwa umthetho uthi wona nxa ufuna ukuhlangana labantu usuya lo mhlangano kumele uyocela imvumo emaphoyiseni kumbe ubazise nokuzile ukucela ukubazisa abona hayi ngizama lo mhlangano endaweni ethize ngikhangelela abantu abangaka abathize ukwenzela ukuthi bona labo abomthetho bebekwazi njalo bekubhashebha labo bebona ukona ukwenza ngokuthula njalo akunamuntu ozakuphazamisa thina njengezamthetho siyakwenza lokweni siyawacela amalungelo wonke thina akula muntu owenza umhlangano ungahambanga wazisa i-police station eseduzane lawe ukwenzela ukuthi ugcele lowo mthetho pho bona laba be-PPC benza nabomo vele ngoba bayakwazi ukuthi kona bengawuphula lowo mthetho bazabeka bengemosha bese begidima beqhobe ephezulu laphana bente bethi hani babona basihlukumeza abasivumele ukuthi benze umhlangano wethu kukanti-ke hhayi babenze izinto zabo kungekho emthethweni thina sigcina umthetho ukubona singabona.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma oyibandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Umanyano weSADC wethule umbiko izolo usola ukubulawa kwegqwetha ebelilwela ilungelo loluntu ngomgqibelo odluleyo eSwatini umnumzana Thulani Maseko ngabantu abangaziwayo. UMaseko udujulwe phambi komkakhe. Kulo umbiko umanyano lo uthe kufanele uhulumende weSwatini aphenye loludaba akhulumisane labantu belizweni lakhe njalo izizalwane zakhe lazo zibekezele ukwenzela ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe. Umanyano we-United Nations lo European Union ohulumende abehlukeneyo abagoqela isigodlo seMelika eSwatini sebeswele lesi senzakalo njalo abanye abalwela ilungelo loluntu bethesa inkosi yeSwatini uMswati wesithathu umlandu wokubulawa kukamnumzana Maseko labanye kunyanga ezedluleyo. Kodwa isikhulumeli sikahulumende weSwatini umnumzana Alpheus Nxumalo usanda kwethula umbiko esithi bayaphenya loludaba kwenzela ukuthi odalele licala abotshwe ajeziswe njalo bona ababulali abantu njengohulumende. Ukuhlaziya loludaba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Lucky Lukhele isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eSwaziland Solidarity Network.
Isikhala besilalethu sihlanganisa ukukhala bethu nobuhlungu esizabo kunkosikazi wakhe nomndeni wakhe kanjalo futhi ne-community yonke yaseSwatini ikakhulu labo labalika emalungelo elungu nyana labo labalika idemokhrasi eSwatini kokuthi abehlangabengehlanga sikhala kakhulu. Kodwa-ke nje kwesibili singasho ukuthi kufa kukamnumzana Maseko sibuka uyimpo lehlele ingosi imisati yesithathu njengoba hours before Thulani was killed inkosi ile adresa idispesa emabutho in one of his rare residence iyo la ikhulume khona yasho ukuthi he's going to yoba he's going to defend himself and deal on the right feet. Nabo bonke labantu labalele ngoba eSwatini. So and indeed aqhelanga ama-hour mangathi iminzana Maseko yabhithile wabulawa.
Liyasuthiseka yini ngombiko kahulumende weSwatini othi uyaphenya ngalolu daba ukwenzela ukuthi lowo owadala leli cala abotshwe. Libona ingani uzakwenza lokho ngempela?
Nomthakathi nakaloya akazange sekavume kuba nguye yokuqala i-most cases nalesela imithwakhe sewusebenzie selambulele umuntu esifika kuqala siye akhale akhale kakhulu nawo bonke. Bekwenzekile kokuthi as early as November inkosi imhlophe yesithathu through iminista yakhe ye-finance yaqasha ema-mercenaries la from South Africa laba laba baxhumene kakhulu ne-apartheid ikakhulu the South Club base hip squad bebeyibizwa ngumnumzana Jimmy Kok lebe adapt abantu abamnyama lebabele impilo ibabulali kakhulu. So nibo labelungu-ke bagcoka emabharaklasa babambe ama-roadblock, labanye badeploye within the police unit, labanye badeploye within the arm. Bacalene kuhamba bayodubula umuti yomnumzane Linis Makhanya lomengameli yephudeno, bawudubula ngemiqibisholo lengatholakali noma ngikuphi, lutholakala only ku-army lebitwa ngokuthiwa ngama-motor bomb. Ezisisakhishweni yoko baqhubeka baya kulomunye sisi badubula ngetinhlavu ezindlulako ku-ten.
Sibonile ukuthi umhlaba wonke uyasola kakhulu lesi senzo. Inhlanganiso eziningi lamazwe amaningi athe uhulumende kumele adingisise ngalolu daba. Ubona ngani lokho kuzaletha umahluko yini?
So besicela ukuthi nangabe isadathi yesileka i-United Nations ingene ithathe over i-security yalelizwe, umuntu wokuqala esingake mthathe ayophendula kwi-ICC yinkosi Swati Thathu, ngaminista we-finance eSwatini. Yalaba-ke labaphethe kekuphethe eSwatini, commissioner wamaphoyisa, kanjalo futhi na-army commander. Batanga uyihlobele nabo ukuthi bebesebenzisana nabani nabanye belase basebenzisana nabo. And siyakwazi-ke ukuthi bebulawa komnumzana Mafete bekukuzama kuqhekeka noma mhlawumbe kuplanta i-division kulama-progressive forces. And loko singabeka kuqaca ukuthi it-failed izimali ngoba kubalinathe kakhulu bantu baseSwatini nemhlaba wonke jikelele wayunitheka against lokubulawa kwamasele. Ngiyaleka bodwaka sebathi sisola mangabe bakwathi sisola ukuthi bayenze njani asinti kwenzeka elithusa bamiscalculatile phecelesi ma singasele kuba silungu.
Alo-ke ngumnumzana Lucky Lukhele, isiphathamandla senhlanganiso yeSwaziland Solidarity Network, obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Salibonani basakazi baka Studio 7 lani balaleli. Mina ngizathanda ukuphawula ngabantu be-CCC abachaywa ngama-members ze-ZANU-PF emavikini adlulileyo. Lapha mina engithanda ukuphawula ukuthi nxa sekuchaywe abantu be-Mashonaland, sifanele sonke sisukume sisikhondeme kumbe sibabaze sisenze umsindo. Kube kanti thina sathi nxa sichaywa i-ground sibulawa i-ground ngendlela efanayo la yenale wachayo ngabantu bemrewo. Abantu beMashonaland babe jabula bethi Mandere ngapondwe, Mandere ngapondwe. Namhlanje sokupondwa bona, sokufanele ukuthi ukhale wonke umuntu. Abakuzwe labo esakuzwayo, abakuzwe esakuzwayo labo. Mhlambe bangajinja ukucabanga. Ngiyabonga emsakazi lani balaleli.
Studio 7 salibona livuka njani labalaleli? Yee, liqiniso, abe kufunakala ukuthi sizwane nje sibeke ilanga siye lapha neboda eBhayithi Bridge, sifike khona sintoyitoye sishiyimemorandum sibatshele ukuthi asifuni amashona lapha. Laphana sifuna oNdlovu, oGatshe noTshabalala Hlatshwayo, ye aboKhumalo, yibo abantu esifuna basebenze eboda ngombhalo okudindwa khona amapasiport. Bekudingakala ukuthi senze kanjalo, sizwane, sibeke ilanga, sibe sesilandelela, sixotshe namaphoyisa futhi lana amaphoyisa lana suka kompani ebhodezezeyongena kobulawayo ngoba yibo abantu abasigedela imali. Uyafika ekhaya ungasela mali because bengakuzwa ukuthi sishona usazi awusizwa, bazokukhuthuza imali yakho yonke uziyofika ekhaya ebantwaneni bakho unganalutho. Sibekeni ilanga nje kahle, siyofaka abantu esibafunayo laphana. ONdlovu bakhona, oKhumalo, oTshabalala, oHlatshwayo bakhona, abantu bakithi abangasebenzi ebhoda laphana. Ngiyabonga,
siyabikelela emsakazweni, sibonga nomsebenzi omkhulu senzela wona. Siyadangala kakhulu masizwa kusase nabantu abakhomenta kabi nge-CCC ukuthi bathi yini ngalama structure angeke ibe yiphathi. Akula muntu ohlakaniphe njengabantu be-CCC. Bheka ukuthi ZANU-PF izame kangaka ukubaqumba phansi, zibabulale, bafake emajele, isebenzisa o-Douglas Monzora through lawo ma-structures abekhona ukuthi uma kunama-structures bayafaka abantu babo bezothola izikhundla la ku-CCC ngoba ngeke bebebazi bebaprofit ukuthi lo ngwezani, lo ngwani, i-agent ezani ba bafaka nje noma ngubani ezithi ukhuluma iqiniso ukuthi uzokhululizwe neyazi ukuthiwe yizano yakhe yona le njengendlela ababe bathuma ngayo. So makungela structure ngike kwenzeke ukuthi kube lo muntu ozabuya nje esuka from nowhere. Wonke umuntu kwabuye ezokhankasela iparty ye TPC, wonke umuntu kwabuye ezosebenzela TPC engalasikhundla ozimisela ukukhulula amaZimbabwe nokwenza lokho. So labo bafunisa istructure yiwo labo abangama agent ezana abafana labo Douglas Monzoro afuna ukuzodeliza iTPC. Uchamisa vele engayifaki istructure akube njalo ukuze efika kuelection ababheka amaZimbabwe ahlukumezeke kanjani labalandeli baka TPC abaka Chamisa basemajele bashawa njalo babotshwa bafuna ukubabulala every day abakhulumi lokho kodwa bona bafuna ukukhulumela ukuthi bethi sifuna istructure bafuna ukusenzana istructure abakhankasele ukuthi lizwe lelo likhululwe bayekele ukukhuluma indaba yestructure bestructure sisuze sapha sakhulula even ingane eyodwa ekuhluphekeni lokho yaseZimbabwe. So bona into abangayenza abakhulumele ukuthi umnangaka ubenzani abantu beTPC ubahlukumezelani abantu beMRP umnangaka ubahlukumezelani abantu baseZimbabwe bayekele ukukhulumela iTPC phakathi kosizo olungaka bekhulumela uChamisa ele stress esingaka abantu bake bebaginatela njalo nje abantu abangayazi into abafuna ukuyikhuluma iTPC ngono nje bazithulele bengajoni bethu bakhuluma bazilutho yabo.
Studio 7, Studio 7, linjani basakazi le. Kulo sisi ophendule lapha nephendula ngomqondisi lapha esidiye umqondisi abayazi into abayenzayo. Hayi kuna sisi siyayibona into esiyenzayo. Wena ma ungayiboni yeke lathi nesiyibona siqhubekele phambili wathi nezakwazi sikufunayo njengabantu basemathebeleni labantu abahluphekileyo abantu abahlukunyezwe nguhulumende wamashona. So thina siyakubona ukuthi umqondisi decision obuyelayo inhle kakhulu, inhle kakhulu impela isinqumo osithethe umqondisi sihle kakhulu esizonceda abantu bakithi bakomthwakazi kulabo bakhona ukusebenza bakhona ukuvula amabhizinisi ngoba laphana uma ungakhulumisa shona eZimbabwe laphana akula bhizinisi ongayivula kula nto ongayiyenza. So ukuthi sibe siphikisana nawe wona sisi hlala nkuza vele ugqike umqondisi hlala nkuza wona sisi angazi ngibuyendele khona lamashonaland ngibuyendele komre wakho nati ma uyendele khona siziyendele khona ngale kahle nasiyekelele mthwakazini siyakwazi nesikufuna siyintwakazi sisapotele uChamisa wakho yedwa sigqike uChamisa hhayi nasisapota nje mthwakazi yethu uChamisa ukuthi uthethe umbuzo kawutatanga asikudingi tasizisapotele mthwakazi yethu siyakwazi sikufuna siyintwakazi. Siyabonga.
Sanibonani basakazi nonke nani bafowethu nje mthwakazi nonke bafowethu sithi nje ake sithi nje nathi kancane ngekho okukhulu sida sibonge bakwethu RMP ungathi MRP angixolise lapho MRP asibonge bafowethu ngokuzama mpela iyalwisa mpela ngamandla ukuthi masinganikeze support singalibona ushintsho ngabafowethu laba abantu mpela ubona ukuthi babo bayazama ukusebenzela abafowabo futhi bayasicabangela abantu abangafani mhlawumbe nalamadoda la esingathi ngogawule ngabochuma ngoba labo ngabantu abacabangela izisu zabo kuphela abantu abangacabangela omunye umuntu abathi bona uma bedlile basuthi sebebona yonke into right kodwa bekhohle ukuthi phela umakhelwane ngabe yena kadlanga nazo izinduna lezi ezisebenzela iZANU-PF ngoba zona ziyaphiwa izinto mahala ama-tractors ziyaphiwa mahala kodwa umakhelwane wakho akatholi lutho uyambona ulambile kodwa usuthi yona kabhizi kabe bhizi kaZANU-PF ngoba sebenzele wena. So bakithi leyo into embi kakhulu leyo yenziwa ngogawule ngabantu nabo bengakhohlwa bazofa uNkulunkulu asuke ZANU-PF uNkulunkulu ngawonke umuntu ubhekile yonke into abayenzayo bazofa ogawule laba and futhi siyafisa ukuthi noma inini nawo bengafa konke othuma laba ngabantu abasazofa noma bengakhuluma bethini kodwa shem asibathandi futhi akho umuntu obathandayo noma bengenzani noma kuthi abashintsha baba nephati bayenzani vela ngeke sibhotele mina ngivotele ugawule ngabantu abahlukumeza abazali bethu kakhulu besetshenziswa ngoba bona nakho bayadla. So asinandaba neZANU-PF ngiyaxolisa mfowethu nothe ogawule singabaxeki kanjani mina ngiyabaxeka vele ngibathandi noma ngathiwa unjani ngifisa vele noma kuthi ufile umuntu ngeke ebe nendaba naye abantu nje abafana nomgabi. Ngiyabonga.
Ama-sanctions la afakelwa abantu abayizikhwali abalungisi ababusi beZANU-PF indlela yokubusa esingathi good governance then ama-sanctions la engakhishwa izinto zizahamba kahle akula lutho olusihluphekisayo thina eZimbabwe ukuswelakala kwemisebenzi kungaplani kwabo ukumelta kwe-economy ukutshontsha kwabo izimali batshontsha imali yamakhompyutha kwakwayibona ngekhompyutha $9,000 ama-scandals eZimbabwe mangaki since 1980 honestly. So asiyo ma-sanctions mahlabezulani bantwana besikolo nxa lilaleli iradio ivuliwe njengoba nani bese litshengisiwa ngento zama-sanctions yazi into ama-sanctions ayisiwa senza sihlupheke eZimbabwe cha okusenza sihlupheke eZimbabwe yi-bad governance. Ama-sanctions akukhona for few individuals uSmith wele ama-sanctions lanamhlanje into zakhe zasalala nxa sisazibulala zilokhu zikhona. So So inkinga yithi eZimbabwe through leadership yethu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Asigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lamhlanje ntambama ngo-half past 7.